udubo lokusilela kwemithi yalabo abaphila lemikhuhlane ebenza banathe imithi okwempilo yonke bakhala ngobunzima ababhekane labo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi kanye lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Unkosikazi Sifiso Ncube ongumongikazi uchasisa ngemikhuhlane enza umuntu athathe imithi okwempilo yonke ebizwa ngokuthi ngama-chronic illnesses.
Le singathi imikhuhlane esiyelaphayo kodwa ingaze yayelapheka ihambe iphele emzimbeni, ihlala ikhona. Ngakho ke kuyabe kudingakala ukuthi umuntu athole amaphilisi athundubeza ubuhlungu, kumbe esingathi khona angamisa ukuthi khona lokhu okukhona emzimbeni kungaze kwaxhwala ulokhe kubulala umzimba kusiya phambili, esingakuthi ngesilungu yi-control.
Unkosikazi Ncube uqhubeke echasisa ngezifo eziletha ubunzima empilweni ethi okwamanje iningi labantu liyehluleka ukuyifinyelela ukuthenga imithi leyi ngenxa yentengo eqansileyo.
Ye, ama-chronic diseases agoqela imikhuhlane enjenge-diabetes, ishukela, isifuba, o-asthma, i-BP, umkhuhlane enhliziyo kanye lokunye nje engakuqambanga. Ngakho-ke umuntu kuyabe kudingakala ukuthi ahlale ethola amaphilisi lawa athundubeza ubuhlungu sikhathi zonke. Iningi leZimbabwe lehluleka ukuthi lithole la maphilisi ngoba intengo yakhona iqanse kakhulu lapha ema-pharmacy, and lathi ezibhedlela asilawo ukuthi sibaphe mahala. Kwezinye izikhathi kuyabe kudingakala khona ukuthi umuntu ahambe ngaphandle kwelizwe ayethola usizo, ahambe emazweni anjenge-India kumbe e-South Africa, kodwa uZulu ucine engenelisanga ukuthi ahambe ngoba imali zakhona zingekho.
Unkosikazi Thobekile Siziba ogcine isihlobo esilomkhuhlane wemvukuzane uveza ukudana ngokuthi abantu sebesehluleka ukwelashwa ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Mina lo sisi wami olekhensa yelif, so khathesi kunzima ukuthi elatshwe just because of i-economy. Kunzima US dollar, imali esingelayo. Two, ama-medical aid asasebenzi kahle ngenxa yesimo selizwe. Loba siplana ukuthi simhambise outside the country kufunakala i-passport, i-passport ayiphumi masinya. So besicela i-government isincedise isenzele ama-emergency passport for abantu laba abagulayo. Khathesi usisi wami kunje usesimeni esinzima.
Umnumzana Kelvin Ndlovu osebenza evinkilini elithengisa imithi uthi amaphilisi alabo abaphila lemikhuhlane enjengabo BP leminye anathwa insuku zonke abasenelisi ukuwathenga.
Ya, amaphilisi silawo but esilawo kathesi is 80%. For i-20% kunzima kathesi ukuthi sikwanise ukuthi sihlanganise ama-supplier ethu. These days amanye amaningi le okusebenza because of the situation leyo ukuthi after trading forex. Amanye avela outside the country, yabona, awamanufacture Zimbabwe. Labanye amanye ade siwathola lapha bamile umanufacture because bathi bona iy'cabane zangazo bashata outside of the country. And i-challenge esiba khona engiyibonayo kusebadaleni because ibaba lama-chronic diseases. O-BP sokunzima ukuthi ogogo bakwanise ukuthenga amaphilisi lawa because bona bahola ipentsheni.
UZulu uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuthi bayaphelelwa izihlobo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi, njalo iziqondiso zikahulumende zokwaliswa ukusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe nokungaphumi kwengwalo zokuhambisa ukuthi bayezithengela leyo mithi loba ukuya kwelatshwa kuza kwengeza inhlupho ababhekane lazo. Ingcwethi zezempilakahle zithi ngabe ayatholakala lula amaphilisi la lemithi labo bazabe bencedisa lapho abenelisa khona ukuze basindise impilo zabantu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.